umnangagwa owethule amazwi la emhlanganweni wedale le Central Committee eHarare namuhla uthe bulamalunga ebandla leli abaphikisana nalokho okuthandwa kuZulu kazange aveze amagama alabo abenza lokho loba nje kusobala ukuba kubanga ukuthi asuke kumbe yahlala esikhundleni kungakafiki umnyaka ka 2028.
There is need for a fight against infiltration and the waywardness within party structures. We must decisively deal.
Kumele silwisane labasilwisayo sikhathi sonke lamahlongandlebe laba abafuna usilwisa kumele sibalwise sisebenzisa imithetho yethu.
Lokhu kuza ngesikhathi kulembiko ethi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ufuna ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa singakafiki isikhathi sakhe sokusuka esikhundleni. Kodwa uChiwenga kakhulumi lutho ngodaba lolu. Ubekhanya ezondile uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni lo.
Phambili kubambana, phambili empucuko, pasi labathengesi, silabo yini? Hayi, kulungile, qhubeke ngomsebenzi.
Ibandla leli liqhube umhlangano wedale le Central Committee lo ulandela owenziwe izolo owedale le Politburo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe annual National People's Conference ozaqhutshwa kobulawayo. Ingcitshi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba kunokulwisana kubandla leli ngenxa yokungazakali kokuba uMnangagwa uzatshiya isikhundla sakhe kumbe hatshi ngo-2028. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kunokutshaya amanzi amnyama kubandla elibusayo.
Yikho ngingazi ukuthi nxa yena esithi yena kulezigiliki emhlanganweni wezanu ezifanele zishaywe ngumswazi. Angiboni utshona yena kakazake athi yena laba abathi bona ngabe ebusa kufikela 2030 kabathuli kazange atsho njalo. Yena uyabe esithi yena angisoze ngidinge ithuba lokuthi ngibuse okwesithathu. Yikho lami ngisithi kufunabela angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani lo ubaba lo.
Umnumzana Herbert Jamuka owebandla le-People's Unity Party laye uthi kuthunqa intuthu kubandla le-ZANU-PF ngodaba lombuso kamongameli.
Abanye bafuna uChiwenga angene njengamanje, abanye bafuna uMnangagwa aqhube njenge-president until 2030. Bathi uMnangagwa sefeyile izinqumo zakhe zonke, ama-promises aka Emmerson Mnangagwa.
Kulabanye abathi udaba lolu lulakho kukhulunywa emhlanganweni ozaqhutshwa kobulawayo. Kodwa umnumzana Thedi Ncube owenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi umhlangano webandla leli kawusoze ukubeke kube sobala ukuba ngubani ozathatha intambo zombuso ngo-2028. UMnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubeka esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla le-ZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe lokhu ekhona. Abakuphikisayo lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.